go VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2020 uKeeps Dube. Endaweni zethu lamhlanje, umsekeli kasibalukhulu weUnited Nations unkosazana Amina Mohamed wele Zimbabwe.
Ngibona kuyiprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale. Kuhle ukuthi iprocess le iyenzakale eZimbabwe and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs.
Sokubunjwe amakomiti okuxoxisana ngombhuqazwe wegugurawundi.
Amakomiti asefonile ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Abantu badlana ingqondo ngokutshengisela emgwaqweni okuzayenziwa libandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Inhloso yamaprotesti la ngeyokuthi kwavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukapresident Nelson Chamisa yilesimbisayo.
Kuqhubekela phambili ukwakhiwa kwedamu leGwayishangani Dam okulakho ukunqabela ukuswelakala kwamanzi kwezinye indawo eMathebeleleni.
Yebo, lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele, and liyaphela ngo-2021. Lwani ubone ukuthi athi imduri lwana suku-8 meters.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsebekeli kasibalikhulu weUnited Nations unkosikazi Amina Mohamed ukwele Zimbabwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi unkosazana Mohamed ukhangelwe ukuthi uzangena umhlangano owe-African Regional Forum on Sustainable Development oqala kusasa. Unkosazana Mohamed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo. Kuzabe kulomhlangano obizwa ngokuthi yi-Regional Coordination Mechanism for Africa okhuthaza ukuxoxisana kwabatsha okuthiwa yi-African Youth Engagement Forum. Sizalethulela okuningi ngalokhu kuhlelo lwabatsha. UJustice Selonare, umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, uthi sebebumbe amakomiti okuxoxisana ngombhuqazwe wegugurawundi okuzabe kulezinduna abamele inhlanganiso ezizimele zodwa labantu abalezihlobo ezabulawa eMathebeleland lenkabazwe kusukisela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Uthi bamisa ukugebha amangcwaba abantu ababulawa eGugurawundi ngenxa yokuthi kwakumele kusetshenziswe ezinye iziqondiso zomthetho welizwe leZimbabwe. Kulamathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi eCrossdete abagejwa inhlanganiso ezimele yodwa ibambisana lekhomishini le kodwa kwamiswa kwezinye indawo uZulu esejinga okumangalisayo esithi uhulumende ufuna ukuvala ukuthi abantu babulawa yiGugurawundi. Okwamanje inhlanganiso yeMathebeleland Collective layo idla amalahle isithi umnangagwa uyehluleka ukulungisa udaba lweGugurawundi. Unare uthi abantu sebezaxoxisana mgceke ngombhuqazwe weGugurawundi.
Ngeveki iphelileyo bengikobulawayo khuluma ngayo nabindaba. Umongameli welizwe wabuya ke waxoxisana labantu. Labantu batshela ukuthi hayi, lokhu sibona ngathi kungahamba ngendlela enje, lokhu kungahamba ngendlela enje. Amakomiti asefonile ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Siyabona ukuthi lake laqalisa ukuthi kugejwe amangcwaba amabili e-Crossdete sibe siyakhumbula lokho. Kodwa kwagcina kuphelele emoyeni, kuyini okwenzakalayo njalo liyaqhubekela njani phambili ngodaba lolu?
Ye, phambi kwami ngilogwalo olutshengisa ukuthi kuxoxiswane ngakho lokho. Abantu babekulindeleke ukuthi wenza ama burials, ama exhumations. Usekukhanya ukuthi mhlawumbe sathi sikwenza lokho singakaqedisisi ukuthi umthetho uthini. Lakho sifaka amaphepha kulaba baphethe izigaba endaweni esithize ezinjengamakhosi ukuthi hhayi kuvele kuhamba kanje. Sesiza kwenza sikhuluma ngakho namhlanje emhlanganweni lamakhomishinali ukuthi indlela efaneleyo yikuthi siyekhulumisana lezinduna, kukhulunyiswane nama-stakeholders anjengama-civil society, sikhulumisane nabantu ababe-affected ukuze uhambe kakuhle, sikhulumisane lalaba abangasiphathisa kuleli hlelo le-information. Lo mthetho sudingisise ukuthi ongasiphathisa yikuphi.
UJustice Selonare ngumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission. Sixoxe laye ekoBulawayo. Kulabanye abantu abasekela okufisa ukwenziwa libandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa elithi abalandeli balo bazatshengisela emgoqweni kungacelwanga imvumo emapholiseni njengoba bevinjwa sonke isikhathi bengazama ukwenza lokhu, kodwa kulabanye njalo abangakusekeliyo lokhu. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abasekela ibandla leli bathi ukutshengisela okungekho emthethweni yikho okungaletha inguquko kwezombusazwe ezokhetho lokunye abafisa kwenziwe eZimbabwe ukuze kube lohulumende kaZulu lentuthuko. UPasho Raphael Sibanda okuhlangothi lwabatsha kubandla leli koBulawayo uthi kunenge abafuna kwenziwe.
Inhloso yamaprotest la ngeyokuthi kwavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu oluka president Nelson Chamisa yilo esululiswayo, yinhloso yangikhona yona leyo. Ama-protest lawo anithandabuzi kangicabangeli, ngiyakwazi ukuthi inhloso yangikhona izabonakala, njalo ngiyakwazi ukuthi okuyikho esifuna ukuthi siku kuphumelele kube yimpumela kuzayenzakala.
Kuthi bakulindele konke okuzakwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bengatshengisela emigwaqweni.
Sonke siyazi ukuthi uhulumende wethu akafuni ukuphiswa. Uhulumende wethu ugxozela indyende, gxozela igazi ukuthi abulala abantu. Abantu kabasesabi lutho, abantu vele eZimbabwe kudala safa. So okungasikufayi kuyini, ngoba sinje sifa sihamba, akula msebenzi, akula magetsi, akula manzi.
Kodwa isakhamuzi seKhambuzuma uMnumzana Collins Ncube uthi ibandla le-MDC lidlala kubi ngoba abantu balakho ukukhahlanyezwa ngamapholisa ensitha awe Central Intelligence Organization lamasosha.
Boningani usikhulumende akakho ku stage sokuthi engazwisisa ukuthi abantu ke are free to demonstrate, betshengisele, bekhulumisane la besenda ama message yabo kukhulumende ukuthi izinto azimanga kuhle. Kodwa ngombono wami ama protest lawa ambona ukuthi angaguqula inkathazo esihlangana lazo kuzo umkhonomi.
Uncube uthi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba kuphume okubambekayo phezulu kokutshengisela emigwaqweni.
Kaningi-ningi into zakhona zitshintsha zihle zibe politically, kugcine sokulo ukudlwangulwa kwabantu. Njengoba sikhuluma nje kula bantu ama-youth leaders awe-MDC asebotshiwe already, ama-charges angikhona akaziyo. So kutho ukuthi uhulumende uzabe sebenzisa i-force.
Kulabanye abasekela ukutshengisela emigwaqweni okungekho emthethweni.
Siyakwazi mhlophe ukuthi uhulumende akazi uzayenza noma yini ayejwayele ukwenza, ukuthi sesabe achaye ajike amathiyegasi athini, kodwa sizaprotesta kuphela.
Usibindi ufisa ukuthi abantu abaningi basekele ibandla le-MDC esithi ukutshengisela emigwaqweni kulakho ukuguqula indlela ilizwe elibuswa ngayo.
Protest asiyekeli. Siyazi ukuthi abanye abantu bazasabeke, bazashiyeka ezindlini zabo besesaba. Labo hayi, siyaku-understand lokhu.
Osakhulayo uTrevor Vimbelela kavumelani lalokhu.
Kuzakwanisa nje ukuthi kufake iZimbabwe on the international map ngendaba yokuthi amalungelo abantu asoze atholakale. Amalungelo abantu uhulumeni akasoze awahloniphi, ngoba abasoze bakhona ukuthi babanike imvumo yokuthi bakwanise ukuthi bayenze lawa ama-demonstrations. Nxa bebanikile imvumo ngibona bezabagcwalisela amapolisa kuma-protest abo nakuma-demonstrations abo.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uthi kasikafiki isikhathi sokuthi uZulu labamabandla ezombusazwe aphikisayo bakhulume ngalizwi linye baveze ukukhonona kwabo ngombuso kaMnangagwa.
From political theory mina ngiyaziyo bekuthiwa kumele kube le-shock incident, kumele kube le-something eyenzakalayo eyenza ukuthi i-international community ibe le-interest ezintweni ezenzakala eZimbabwe. Akukabi le-shock, yikho libona abantu lokhu besazihlalele bezihambele emsebenzini lanxa bengaholi.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uhle wakubeka sobala ukuba amapholisa kasoze abukele abalandeli bebandla le-MDC besenza santando emigwaqweni, uthi bazajeziswa abantu abephula umthetho. Abezomvikela badubula abantu abambalwa nyakenye langomnyaka ka-2018 kulandela ukutshengisela kwabantu emigwaqweni ababekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota mahlayana, njalo langokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsebenzi wokwakha idamu elikhulu eGwayi Shangane Dam esabelweni seMathebeni North usuqhubekela phambili, njalo leli damu likhangelwe ukuphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolo daba.
Igwayi Shangane Dam kubikwa ukuthi ingalethela idorobho lakoBulawayo lezinye izigaba zeMatheleni inguquko emangalisayo. Uhulumende wamhlophe wawacabanga ukwakha idamu leli, kodwa lokhu kwaphelela emoyeni. Abalwa impi yenkululeko abagoqela umoya uDumiso Dabenga babefuna kwakhiwe idamu leli njalo kufakwe impompi zokukhamanzi ziwaletha koBulawayo. Uhulumende kamoya uRobert Mugabe wakuvimba lokhu ngoba wayebone ngani bafuna ukusebenzisa uhlelo lweZambezi Water Project ukuthi bamsuse esikhundleni. Ngokuya kwesikhathi kwehlula ukuthi kufakwe impompi zokudonsa amanzi emfuleni uZambezi, uhulumende wasecela uncediswa lilizwe lakwele-China ukuba kwakhiwe idamu leli. Okwamanje sokulethemba lokuthi iGwayi Shangane Dam ilakho ukulethela uZulu amanzi kusukela ngomnyaka ozayo. Kambe kuzenzakala lokhu na? Umphathi ntambo ubona ngezentuthuko wesabelweni seMathebeni North, umnumzana Richard Moyo, uthi sokulethemba elikhulu njalo abantu bebekwazi ukuthi amanzi azabuya kulolu hlelo koBulawayo.
Kutshanelwe imali eziningi eMathebeni North. Njibani ubonile sike lahamba lapho sabone lokhu zene eGwayi Shangane Dam. Endi iGwayi Shangane Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele, and liyaphela ngo-2021. Wanu bona ukuthi athi imduli lona suku 8 meters and umduli lona uya ku 72 meters and iminyaka lo siyaphela Elizabeth seliku 28 meters idemo leya.
Izakamuzi zalumhlubo lwemandebeleni zithi umoyo usebise inguquko enkulu esigabeni. Umoyo uthi kuningi okwenzakala esabelweni seMathebeleni North.
Kuyakhiwa nje wanubona umgwaqo osuka koBulawayo usiyenkayi. Kathesi nxa usuka koBulawayo usenkayi uhamba more than 5 hours, but umgwaqo wanxa sulungisiwe uyabusuhamba 1 hour yabe susenkayi.
Umoyo uthi usebenza kahle nabantu oyikho kwenza uba kube le ntuthuko esabelweni sakhe.
Kuka ufuna nxa ukhona ungenile la uphiwe umsebenzi ngumongameli kumbe ngugovernment, kufuze ulandelele izinto lezi ukuze zihambe, ngoba lawo ungathi usuphiwe uzihlalele izinto ziyazimela. But inkalakatha ukuthi ulandelele, and i-team engilayo eMathebeleni North happy ngoba bayasebenza. Konke sikhuluma nge-one voice. Amaningi ama-projects akuma-districts, kuma-councils, ngoba balemali ye-devolution abayiphiwe. Wonke ama-roller district councils batholile izimali ze-devolution.
Kodwa abanye abantu abanathemba lokuthi luzaphumelela uhlelo lolu. Umoyo uthi basebenzela uZulu.
Ngithanda ukubathembisa abantu be-Mathe North ukuthi umsebenzi esiwuphiwe nguhulumende sisonke le-team yami engilayo e-Mathe North kusiyafika i-5 yeziphiwe nguhulumende ukuthi siyisebenze sebe sikhatshana, ngoba kathesi ubonile kuyakhiwa ama-ofisi elupane sikulungiselela ukusuka lapha koBulawayo siyisebenzela eduzane labantu le-development zethu ezikhona, ukuze abantu bengahambima ngemide besiza koBulawayo ebesilande eduzane elupane.
Kunabanye abantu abathi idamu leli alisoze lincede uZulu wakulomhlubulo, ngoba abantu bokuza yiba bazaniyo amaphepha okwenza inhlelo ezijiyeneyo ngaphansi kohlelo lokwakha amanzi emfuleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thabani Dube wemzola.
Yes, siyayibona imisebenzi kamoyo, kodwa siyakwazi ukuthi abantu bempumalanga yiba bazagcina begcwala kudamu leGwayi bezothiya inhlanzi lokwenza amaprojekt, thina sivalelwe ngaphandle. Sicela ubaba umoyo labanye bakhe kuhulumende bavalele ngaphandle abantu basemashona le.
UNkosazana Thubekile Ncube ohlala eJambezi ujabule kakhulu ngokwakhiwa kwedamulele.
Uminista lo uMoyo uyasebenza okusijabulisayo. Mina ngumsekeli webandla le-MDC kodwa intuthuko yiyo engiyifunayo. Njalo siyabonga okwenzakalayo esabelweni sakithi. Silethemba idamu lemgwaqo elungiswayo iyaphutsha. Sithi phambili nge-devolution.
Uhlelo lokukha amanzi eZambezi lwacatshwa ngomnyaka 1912. Uhulumende wayekhona ngaleso sikhathi. Ngokuya kwesikhathi lwafakwa ngaphansi kwenhlanganiso yemathelezi Zambezi Water Project. Kodwa kwaselakala imali yokulwenza. Okwamanje kukhanya kucongozelwa amanzi edamu likagwayi leShangane. Kungakhanyi ukuthi kuzenziwani ngohlelo lweZambezi Water Project ngokuya kwesikhathi. Imele Studio 7 ngisegwayi igama ngeza Jesus Bar.
Sike sikhangele eziphathelane lokwamanye amazwe ngamafutshane. Kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha lamathumi phose angamahlanu 648 ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus kule China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe le-South Korea lisithi lalo selilabantu abaningi kakhulu ababanjwa ngumkhuhlane lo. Umkhuhlane we-coronavirus usubulela abantu abayi 2,442 kule China. Umnumzana Bernie Sanders unqobe umnumzana Joe Biden labanye kukhetho lwezakhamizi kulama caucuses eNevada olwenziwe izolo. UBiden uthi ukhangelele ukuthi uza kwenza ngcono ukhetho lolu lokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ngolwezi lonyaka. Sike singene kwezamasiko.
Sinana masibo
senzi bomandla
lo baba mkhulu
sinana masibo
babe lobola
usenzi
lingalithola njani izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba ezithiyeneyo. Namhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silomama uSithembile Siqhoza Ndebele waziwa ngokuthi zingizwani izinja imbongi kwele Zimbabwe. Sakwamukela kuhlelo mama.
Sanibonani wabuduke.
Yeah, linjani mama?
Siyaphila kakhulu.
Ye, uyimbongi sibili waqhasa nini ukuba imbongi?
Sase primary school. Ngangani ngikhuphuka kakhulu ithenise secondary ngu form 1. Ngadonsa eminda ngaphuma phambili ngabuya eMatopo district aphuma phambili ngazophelela lapha e-trade fair koBulawayo ngu form 1 1987.
Siyakuzwa kakhulu. So okwenza ukuthi ube imbongi kuyini?
Ukuthi ngiyathanda ulimi lesiNdebele. Ebumbongini lapha kumbe kunkonzozeni lapha mawubhala izinkonzo usuka ubhala ngolimi olujiyileyo hayi ulimi oluphephukayo. So ngithakazelela ukuthi iinkonzo zami zifunde ngabantwana besikolo ukuze bethole ulimi lapho.
Ye, sizwa njalo kuthiwa-ke kulabantu abafuna ukunika isicoco esenama akusiyela ngalokho.
Kuthiwa yi-National Art Marriage Awards inama lapho esathumela khona izinkonzo zethu abaloba izingwalo labo kungabalobayo. Mina-ke ngathumela inkonzo ethi Vuma Ngikhule Nami. Yikho ikhethiwe le inkonzo khanya laphana kwizinkonzo sikhethe saba yi-3 so kuzafuneka ingqungquthela yakhona.
Akuyitshaya inkonzo yakho ngamafutshane sibili siza utitini.
Nanku umgwanga ufuna ukungigangela ngesiso esikhulu esigcwele umoya. Bahleka ngawobusa umhlathi elumile bazenza umahlombela abangabahlanguli zimpisi ingozi amabalabala. Suke kuseni banixhegu ndini Vuma Ngikhule Nami.
Ulapho ujaya ngani la?
Umntwana wesikolo lapho seqondane lo mdala lo othanda ukuzimisanisa labantwana. So abadala laba basiqonisile abantwabethu besezikolweni. Namhlanje uhlangane nomntwana ongayivumiyo le ndaba yakhe. Uyamtshela-ke ukuthi ha nangumuntu omdala uyaganga umuntu omdala lo uthi kabaleke endleleni yakhe yena injani yesikolo kamvumela khule.
Ye, valisa-ke ngamafutshane mama.
Hayi lisale kahle balaleli siyabonga. Ngicela lisifotele kumanama awards kufuneka umuntu oyedwa kathesi vote ku 00263 71 857 5690 the people's choice kubo bonke ababa bekhethiwe kuyabuya kutholakala isicoco somunye othandwa ngabantu.
Iphinde njalo nombolo
00263 718 57 5690 uthumela ibizo lami ukuthi siphendule esikhoza ndebele sibuzwane izinto uthumela nge-WhatsApp kuyona le number engikuthewa.
Ye, qedisa ke inkondlo yakho khonapho.
Yisiqoqodo ingqondo du manje mina ngisanqondo isiqoqodo ngahlana nengqondo engqondo khuzani mgatha egcozela ithambo lezinyana indenda igcozela iqathala lengane ansabani umhluzi yahubula ihahabela ngitsho lo msipha lenhlonabali imbala uhubuhubu uphondo lukabhejani zintala ekhandi ingamunyisa uthi yathithika ngamalanda afuna imkhaza.
Ake siyabonga kakhulu-ke siqoza lo-ke ngumama uSithembile siqoza Ndebele uzinja zingizwani ungathinelwa kusasa ngoba sikufisela inhlanhla.
Siyabonga ngibe lathi ngomgqibelo mhlaka-29
asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Womanje-ke sesingena kwezabatsha silo Mike Hobe.
Yebo 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 thakaza umuhle zimpapo muhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development ophathelwa elizweni namhla kuhlelo sixoxa lo Thando Gwenji owenhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust. Thando ngiyakwamukela kuhlelo nantu udaba esilalo namhla kuhlelo umsekeli kasiba sikhulu we-United Nations unkosazana Amina Mohamed yena usefikele kweleZimbabwe ukhangela ukuthi uzangena umhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development okuqala kusasa unkosazana Mohamed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthukuthukiswa kwemnotho welizwe leZimbabwe ukubona njani lokho.
Ngibona kuyiprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale and kuhle ukuthi iprocess le iyanzakale Zimbabwe and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs ukuthi 2030 yasifike la khathesi and kodwa kulutshwane bese sikwenzile ngama-SDGs so ukuthi yona leyi iprocess ikhona lapha eZimbabwe kumalanga amalutshwane alandelayo kusho ukuthi lathi kungasinika intshukuntshu yokuthi sizame ukwenza something and sikwenza something sizama ukubambisana njengawo wonke ama-stakeholders ahlangene kuleyi imithini.
Kuzabe kulo mhlangano obizwa ngokuthi yi-regional coordination mechanism for Africa okuxoxisana kwabatsha okuthiwa yi-African Youth Engagement Forum kunceda ngani lokho?
Uncedo lwakhona sifazolubona ukuthi kungaba lakho ukuxoxisana lokhu then kube sokufumana ngoba ensukwini ezedluleyo kumahlandla adluleyo amaningi sekuhlangwana kuxoxe kodwa kungalalutholo olwenziwayo kungala labontanga abangikhona ukuthi baxoxe labayibo abaphethe amandla ukuthi balethe utshintshi. So mbona ngani njengoba lo nyaka belethe ontanga ontanga labo bazakwazi ukuzimelela ukwenzela ukuthi kungaxoxwa kuqedwe kuba khona okwenziwayo ukuthi i-participation yangkhona ingaphombi ukuba yi-participation yokuthi sibuyile saxoxwa but kube le something on the ground.
Awungitsheleke Thando, ubona ngani abatsha bayaphatheka na kwezentuthuko?
Ngokubona kwami abatsha bayazama kakhulu ukuphatheka kwezentuthuko, bezama ukuphatheka kodwa kulama-barriers amaningi ekuphathekeni kwabo. Abontanga abakho nxa sokufika etafuleni eliyiwo lenza ama-decisions okuthi imali iye lapha lalapha ukuthi lobo ungazama on the ground ukwenza something njengomuntu omncane uyazama kodwa kulalapho ozaphelela khona ngoba njengoba siwazi umhlaba lamuhla xa ungela mali you can only do as much.
Umbuzo wami wokugcina Thando, ngaphandle kwemali kukhona okunye na okungenza abatsha abaningi baphatheke kwezentuthuko?
Ye, okungenza abatsha abaningi ukuthi baphatheke kwezentuthuko yukuthi labo babe khona lapho kwenziwa khona ama-decisions ezentuthuko ngoba kunzima kakhulu ukuthuthukisa isizwe uyenze ama-programs adingekho ngesikhathi kuxoxwa ngawo kusenziwa ama-decisions okuthi ama-programs akhona bekhona.
Hhayi, sikuzwile Thando Gwenji, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Mbongile lami futhi ngayiphisalela.
Hayi, mthakazo omuhle limzwile unkosazana Thando Gwenji wenhlanganiso Youth for Innovation Trust. Siqiba lapho uhlelo lwabatsha, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. ekhasini lethu ele-Facebook VOA Ndebele. Abafisa ukuxoxa ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BigMyke3 yoni username yami. Gwane lokwa namhla sohlangana ngolwesibili olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMikeobe. Tshwakazo muhle. Bye bye.
Sikusingena ke kwezokholo lesiKristu silontungamele ngomo.
Loku isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa njalo ngiyathokoza ukuba phakathi kohlelo lwethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje bemfuna ukubala umbhalo ozaletha ukukhuthaza ngithi thina njengabazalwane beZimbabwe lesidala zalapha eZimbabwe. Ngikhangele u-Ezekiel 37 kuyindaba eyaziwa ngabantu abaningi ethi yona isihotsha samathambo omileyo. U-Ezekiel uyakhuluma lapho uhlangana loNkulunkulu akhulumisana laye emtshengisa isihotsha esasigcwele amathambo awomileyo. Nizabala kuvesi eka-3 ku-37. Yathi kimi, ndodana yomuntu, kambe amathambo la angaphila yini? Ngaphendula ngathi, Nkosi Jehova, nguwe owaziyo. Yathi sithi kimi futhi, profeta kula amathambo uthi kiwo, lina mathambo omilweyo, zwanini ilizwi lenkosi. Inkosi Jehova ithi kula amathambo omileyo, khangelani, ngizangenisa umoya kini liphile, ngizabeka imsipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, ngilifake isigogo, ngilifake umoya liphile, lizakwazi ukuthi ngiyinkosi. Ngase ngiprofeta njengokulaya kwami, kwathi ngisaprofeta khangela kwaba khona umsindo lokukhehlezela, amathambo abuthana ndawonye, intambo laba sentanyeni labo. Ngabona khangelani ke imsipha kiyo lenyama yahluma phezu kwawo lesigogo sawembeswa kodwa kwakungela moya kiyo. Yasisithi kimi inkosi, profeta emoyeni, profeta ndodana yomuntu uthi emoyeni, inkosi uJehova ithi woza moya uvele endaweni zonke uphefumulele kulaba ababuleweyo ukuze baphile. Nxa ngikhangela isimo sethu lapha eZimbabwe, sinjengamathambo lawa asewomile. Abantu abaningi ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje bayaphuthuma indawo yonke badinga impuphu, abanye njalo ngabadinga amafutha ezimoto, abanye njalo ngabamileyo bemelela isinkwa ukuthi basithole, abanye ngabalele njalo amalanga amaningi umuntu engadlanga ngenxa yokuthi akula ukudla lapha ekhaya. Nxa kunjalo sikukhangele kulula ukuthi sizitshele ukuthi thina isimo sethu asoze sitshintshe. Sizitshele ukuthi yisi simo sethu sokumele sizimisele ngaso. Sizitshele ukuthi thina njengamathambo lawa esewomile engalanyama evele kungasela lutho. Nxa ukukhangele nje wawungazibuza njengo-Ezekiel ukuthi inkosi kambe amathambo lawa angaphila na. Kodwa sinanzela lapho ukuthi u-Ezekiel ngenxa yokuthi uNkulunkulu waba phakathi kwento leyo, sibona ukuthi isimanga senzakala. Inyama yaba khona phezu kwamathambo, amathambo lana aqalisa ukuba ngabantu, wagcine ethandaza njalo ukuthi kuphefumulele umphefumulo kuwe kwaba ngabantu asebephila. Ungabe usunjengamathambo la abona u-Ezekiel ukuthi uzitshele ukuthi kambe shinto le ingaphila, kambe shiyilizwe leli lingaphila. Kodwa uNkulunkulu uthi yena nxa sikhangele ilizwi lakhe akula lutho olumehlulayo. Nxa singayenza njengomprofethi u-Ezekiel siye kuye ukuthi kambe inkosi sisize ukwenzela ukuthi la mathambo aphile. Nxa sikhangele isizukulwane labantwabethu, ukhangele ilizwe lethu leZimbabwe, uyakuzibuza ukuthi kambe ikusasa yabo ingaphi khonapho. Ama-factory avaliwe, ukhangele amaplazi ethu akula kudla, sidinga ukudla phandle. Kodwa nxa uJehova engenela uyakwazi ukukuphendukisa konke lokhu, abisele iZimbabwe esimeni sokuthi sibe lokudla, kube lemsebenzi, abantu baphile.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba, egama likaJesu sibeka ilizwe leZimbabwe esandleni sakho. Ilizwe leli kalivuke, abantu bakho badle bakwanise ukusutha bekukhonza ngenjabulo. Amen.
Ake siyabonga ntungameli komo. Kwanamhla simalapha ke kuhlelo lwethu lwezindaba. Asihlanganeni singabaphileyo ekuseni ngo-6:30 AM lapho sizabelethulela indaba ngesiNdebele. Ngolivalisemoyeni ngenjabulo nguKipstube.